Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Walamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 3 kuMpalakazi 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ikomiti ekhokhelwa umnumzana Khalema Mohlante ecwayisisa ukudutshulwa kwabantu eHarare ngoNcabakazi ithi iphakathi kokulolonga ugwalo olumumethe okwatholakayo.
Ngabithi siyalungisa khona ukuthi ugwalo lokhona libe ligwalo oliphuma kuhle. Lamaphepha amaningi amanye ayelethwa ngabantu, amaripoti abanye babekhuluma baphinde bathiya amaphepha. Konke lokhu kuyafakwa ndawonye ukwenzela ukuthi kuvunde ugwalo lolo okuthiwa ngesingisi ngama-attachment kumbe ama-annexes.
Odokotela ezibhedlela zikahulumende bangene kulanga lesivili bekhalale umsebenzi namuhla.
Esikucelayo kugovernment ukuthi ilalele lokhu esavumelana khona kudala ukuthi yona kumele isibhadale ngecurrency esavumelana yona ama-US dollars.
Kube lokuxokozela idale lephalamende namuhla lapho amalunga ebandla leZANU PF avimbe khona usomabhizimusi umnumzana Nick Van Hoekstra tethen ukuthi aphe ubufakazi ngokwenzakalayo kwinkampani yeWange Colliery.
Into yokuqala udaba lolu kathesi solise High Court. Emthethweni owePharlament, we don't discuss indaba nxa isisecourt. Yiko okusemthethweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ikomishini yekhokhelwa umnumzana Khalema Mohlante edingisisa ngokwenzakala mhlaka 1 kuNtulikazi lonyaka kulandela udlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho lokudinga umongameli ithi iphakathi kokulolonga ugwalo olumumethe okwatholakalayo. Ikomishini le yayithe isigqibile lolu hlelo njalo izaqhubela lolu gwalo umongameli Emmerson Mnangagwa ngomgqibelo odluleyo ngemva kokumnika isifingqo salo ngolwesine, kodwa yaphinda yathi ayiseyi kokwenza lokho ngoba izaphinda ilulolonge. Lokho kwenzakala isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Shalamba isithi akula mthetho obamba ngamandla uMnangagwa ukuthi ethulele umphakathi ugwalo lolu. Ikhomishini le ibiphiwe inyanga ezintathu ukuqhuba lolu hlelo njalo ilanga lokugcina elokuphutsha lomsebenzi lomhlaka 19 kuyonale inyanga. Isikhulumeli saleli commission umnumzana John Masuku usichazisela okunengi ngalolu daba.
Hayi, okwakhathazeka kukho okutsha lokho esigcine khonapho ngokuthi sisalungisisa ugwalo le-commission ukuze luye kwethulwa kumongameli. Umongameli nguye okwaziyo ukuthi kuyenza kwenza ngabe njalo nguyona amandla ukuthi alukhiphe ngoba ngalikhiphi. Kodwa okwe-commission ukuthi yaqeda ukulungisisa ukucentacentalana lapha nalaphana yalihambisa kumongameli.
Alikaboni lokuthi iliphi ilanga kumbe kuduze kwangaphi mhlaka 19 lapho elingayikhupha khona ireportini?
Hayi, kakukho sekuphumile, kungabe kuyivunakanela lokho.
Okwenziwa yikhomishini kathesi kuyini?
Kathesi siyalungisa khona ukuthi ugwalo lokhona libe ligwalo oliphuma kuhle, ngoba abantu yazi ukuthi kulamaphepha amaningi amanye ayelethwa ngabantu besipha amaripoti abanye babekhuluma baphinde bathiya amaphepha abanye njalo baphonde ukuletha amaphepha le nkulumo ezitshileyo lama konke lokhu kuyafakwa ndawonye ukwenzela ukuthi kuvimbe ugwalo lolo okuthiwa ngesingisi ngama-attachment kumbe ama-annexes.
Bese kulokukhonona kwabanye ukuthi kungani ugwalo lolu selubuyela ku-commission nxa umongameli Mnangagwa esephiwe isifingqo lesiyana, sengathi kukhona okunye angakuthandanga sokumele kuguqulwe.
Hatshi, akunjalo. Khona ku-engula ngisele khona ukuthi ikuqedisa kufana nokuthi nawungeki-progress report yakuqedisa lokho kuyikho okugcweleyo.
Lo umnumzana John Masuku isikhulumeli se-commission edingisisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho. Sixoxelaye eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Odokotela ezibhedlela zikahulumende bangene kulanga lesibili bekhalale umsebenzi namuhla okubangele ukuthi izibhedlela lezi zelaphe izigulane ezisesimene esibi kuphela. Izibhedlela lezi zigoqela esePhirirenyathwa, eseChitungwiza, eseUnited Bulawayo Hospitals, leseMpilo. Odokotela laba bathi uhulumende kumele alungisise udaba lokusilela kwemithi lamaphilisi ezibhedlela kanye lokuswelakala kwempahla yokusebenzisa. Bathi njalo bafuna uhulumende ababhadale ngedola lemelika kuphela, hatshi ngebhondi kumbe ama-RTGS. Untungameli inkomo yeStudio 7 uxoxele nobhala jikelele wenhlanganiso emela odokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association umnumzana Mthabisi Anele Bebe wachasisa okuningi ngokukhalala kwabo umsebenzi.
Akula maphilisi ezibhedlela, njalo akula mithi yonke nje eqathekileyo ukuthi umuntu asizeke mayoke esibhedlela elo hlupho okumele lukhangele ngokuphangisa. So imkhuhlane enjalo nabantu laba abasuka kuma-accident landani, imithi eyakuyikhangelela ukuthi umuntu kumele ithole nxa uqalisa ukumbona, yimithi engatholakaliyo. So odokotela babonile ukuthi umsebenzi wethu usunzima manje ukuthi abone umuntu egula imithi ingatholakali esibhedlela. Ngakho bathe kungcono sike ziphumule ningi igamene isikhathi sokuthi ikhangelisise sibili lapho engakwanisa khona ukuthi ingena ngokuphangisa incedisa ukuthi abantu beqhubeke bethola amaphilisi kuhle ezibhedlela.
Umi njani umumo wokusilela kwemithi lamaphilisi okhuluma ngawo ezibhedlela? Akusiphe nje umzekeliso wamaphilisi asilelayo.
Kulamaphilisi elapha ithukela ukuthiwa yi-diabetes. Kulamaphilisi elapha umuntu oyelayo okuthiwa yi-epilepsy, ama-seizures. Njalo kube lamaphilisi kulabantu abale-BP, amaphilisi anjalo. Kulabantu njengabantu abalemkhuhlane ye-diabetes babuya kumele bethathe ngokuphangisa. Izinto zona ezikazitholakali, even amanzi nje, ama-fluids kodwa ama-IV fluids ayahlupha nje ukuthi atholakale.
Likhala njalo ngodaba lweholo, kahle kahle lifuna ukwengezelelwa litholo kunganani?
Esikucelayo ku-government ukuthi ilalele lokho esavumelana khona kudala ukuthi yona kumele isibhadale ngecurrency esavumelana yona ama-US dollars. Then kunjalo bephinde bekhangele ezinye izinto esavumelana nazo njengokuthi ama-on-call allowances ethu increase asiye ku-$10 per hour, khathesi aku-$7. Njalo okunye okuhluphayo ukuthi odokotela labo sebethule nzima ukuthi bethole i-QA lokuya emsebenzini. Udokotela uselala ekuma-Q.
Kwezinye izibhedlela sizwa kuthiwa libhekane njalo lodaba lokusilela kwama-gloves sibisawo, impahla yokugqoka nje ezandleni ukuze lenze umsebenzi kuhle. Kuliqiniso lokho?
Kuliqiniso. Engakutsho nje ukuthi izibhedlela zethu kazinalutho, kazinalutho. Kulabodokotela nje kuphela. Izinto zokusebenzisa kakhulu yizinto esizikhalela zona i-government isinike ukuthi siqhubekele phambili sisebenza kahle, abantu besizakala.
Lingaba selidinge ukukhulumisana yini lo hulumende?
Ya, lokho kumelele ukuthi sizukhulumende ukuthi yena uthini ukuthi siqhubekele phambili. Okwamanje asikezwa lutho.
Ungathi kungaphi kahle kahle kukuziphi izibhedlela lapho okulodubo lokukhalala umsebenzi kwabodokotela lo? Yiziphi izibhedlela eziphathwe kubi?
Izibhedlela ezinkulu elizweni, ama-major referral centers kumbe ama-central hospitals, odokotela abaningi bamile ukusebenza. Okwenzakalayo okwamanje ukuthi kuncedakala laba ababuya bephathekile kakhulu kakhulu, kodwa iningi labantu nje alisizakali kulesi sikhathi ngenxa yokuthi akulabantu esibhedlela.
Bakhona dokotela abathi ukukhalala umsebenzi kwenu lokhu kuzaphazamisa kakhulu izigulane ngoba uhulumende sekutshilo ngaphambilini ukuthi kalayo imali. Ungathini ngalokho?
Esikutshiwo sazwisisa ukuthi uhulumende kalayo imali, kodwa esicela uhulumende akwenze ukuthi afake impilo zabantu phambili. Yona le imali ekhona kayifakwe kude abantu bephile, yinto esiyicelayo.
Imithi esetshenziswa ngabantu abaphila legciwane le-HIV yona iyatholakala yini?
abantu bebeyithola but amaphilisi ayekume ebelokhu ngani ayangawe umkhuhlane we-TB.
Lo ngumnumzana Mthabisi Anele Bebe, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, wabexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Ngokuqhamuke ingxabangxoza edalela eParliamente namuhla lapho amalunga ebandla lezanu PF avimbe khona usomabhizimusi umnumzana Nick Van Hook Stratton ukuthi aphe ubufakazi ngokwenzakalayo kunkampani yeHwange Colliery phambi kwekomiti yaleli dale ebona ngemisebenzi yokwemba. Umnumzana Hook Stratton ule sabelo esikhulu kulenkampani njalo ubebizwe yikomiti le ukuthi azefakaza ngokwenzakalayo okubangela ukuthi ingasebenzi kuhle. Kodwa amalunga ibandla lezanu PF agoqela umnumzana Roy Bila lo John Parata bamvimbile besithi udaba lweHwange Colliery lolu luphambi komthethwandaba ngokunjalo belungeke lucwayisiswe iParliamente. Lokho kucunule kakhulu umgcini sihlalo wekomiti le embizileyo umnumzana Themba Mliswa wathi ulakho ukuchiya umsebenzi. Umnumzana Hoogstraten ngokwakhe utshele intatheli zindaba ukuthi amalunga ezanu PF lawa azama ukumvimba ukuthi engachayi imisebenzi yenkohlakalo eyenzakalayo kulenkampani. Sixoxele lunga lekomiti yedalela eParliamente unkosikazi Sifosisiwe Masara yena othi ngempela umliswa uphambanisile ngokubiza uHoogstraten ngoba udaba lwakhe lusenkantolo.
Into yokuqala udaba lolu kathesi soluse High Court emthethweni owePharlament we don't discuss indaba nxa isisekhot yiko okusemthethweni. So indaba leyi kwenzakale ngoba uChalimani u-honorable Mliswa ubengayazi procedure yona leyo ukuthi kuhamba njani. Yena ubethatha ukuthi umuntu lo sasivele sibanxusile kwavunyelwa ngeparlamente ukuthi babuye bazonikeza ubufakazi kodwa ubeso kungemva ukuthi indaba leyana isise court. So nxa selibiza futhi umuntu uthi azonika ubufakazi ngapha udaba nalelo luse court lakho njengeparlamente iparlamente umsebenzi wayo ngokulungisa umthetho selikhanya ngazathi selifuna ukungani selifuna ukwenza okunye okungachachi. Abantu ngathi bekukhangela sokungani kulokunye elikuvalayo. So yikho abanye basuke ngolaka ukuthi kathi sesicalise nini njengeparlamente ukuthi kathi sahloniphi yini umthetho ukuthi nxa kuse-judiciary isiyo ephethe udaba sinikeze isikhathi. Le ibiyi-procedure ekhanya uChalimani ubengayazi lokuyizwisisa. Kugcine kubizwa unobhala weparlamente uKennedy Chokuda waza wazochasisa. Uchasisile abantu bonke kukomiti savumelana kwaba kuhle basebebizwa batshelwa ukuthi hayi i-procedure itsho lokho khonoko ngitoda ukuchasisa.
Yena uVan Hoogstraten uthe khuluma le ntatheli zindaba wathi abamvimbileyo benze khonoko ngoba bengafuna ukubana echaye ukubola echaye inkohlakalo imisebenzi yenkohlakalo eyenzakalayo kulinkampani. Ungathini ngalokho?
Iqiniso elikhona eHwange, iHwange Colliery Company isifile. Mina ngikhulele eFolosi, indawo leyana isifile. Akulande sengakhuluma vele eOthwakoni yafihlwa. Ukubola kukhona akufihlwa kodwa sithi lapha kulento iprocedure emthetho elizwe ukuthi yithi hhayi asimele leni labana becede ngoba nxa kukuthi khona kumele akuchaye kumele athiwe ithuba aze njalo ku committee e mines and energy, i mines and mining development, aze azokutsho ukuthi vele khona kwahamba njani, ngoba ngibona ngazathi kulokuyisikhathi okufitshane nje ukuthi akayekele i-court icede kuphela. Ingaceda leni la uvele ulelungelo lokuzokukhuwa ukutsho khonokho. Avele lapho kuvinjwa ngavinjwa, kodwa umthetho wePhalamende usobala ukuthi kumele baze bazokutsho ukuthi vele kwahamba njani, ngoba kubolile wangi.
Lo nkosikazi Sibusisiwe Masara, ummeli weVictoria Falls edalele ePhalamende, sixoxela eseHarare. Luyalandela uhlelo le-Life Talk. Lamhlanje siyabe sixoxa ngemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-HIV ngesikhathi kusanda ukunazwa usuku lo-World AIDS Day. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Muhammad Buhari wakwele Nigeria uthi ngamanga ukuthi usebhubhile kwadingwa omunye umuntu ofana layo sengumongameli welizwe lelo. UBuhari uthi baningi abantu abacabanga ukuthi kuliqiniso ukuthi kasekho. Abahlabeleli ababili babhoda endaweni eziningi kwele Cameroon bethwele amakatali abo bezama ukuthi kumiswe impi yomvukela osokubulewe abantu abaningi. Umongameli Donald Trump ngomvulo uthe ilizwe leMelika leChina bazalobelana isivumelwano esitsha ngesikhatshana esilandelayo esiza kwenza ukuthi abalimi bakweleMelika bathengise impahla etshiyeneyo kweleChina. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umongameli Donald Trump uthi ngolwesithathu lusuku lokukhalela imuli kamoyi uGeorge H.W. Bush obhubhe ngolwesihlanu. Umzimba kamoyi namuhla usendaweni ebizwa ngokuthi Capitol Rotunda, lapho uZulu avunyelwa khona ukuthi ambone. Njalo isidumbu sakhe sizabe sibekwe eNational Cathedral eWashington DC engakangcwatshwa ngolwesine eTexas. Umongameli Trump lomkakhe unkosikazi Melania Trump bazahamba emngcwabeni kaBush. Abantu abaningi bakhangelele ukuthi bazabe besemngcwabeni kaBush obhubhe eseleminyaka engamachumi ayisishiyagalolunye lani i-94. UGibbs Dube Studio 7 uxoxa lesizalwane seZimbabwe, uMnumzana Vumani Moyo, ngokubusa kukaMnumzana Bush.
UPresident lo ositshileyo wasebenza okwesigaba sakhe kwaba yi-term eyodwa. Kodwa ke nguye ngasikhangelela umuntu olezithupha zangikhona konke le experience lobungcitshi bomsebenzi, ngupresident owe lapho.
Nxa sikhuluma ngama-presidents kumbe ngithi ngomongameli wakwele Melika, engabhubha kuvele kujayeleke ukuthi kwenziwe imicimbi emningi kakhulu. Lo-ke ubona ngazane ngaphelekezelwa njani njalo ngakhunjulwa njani?
Ngokuthi wasebenza endaweni eziningi ezisukela ekulweni impi ku-World War II. Ngibona ngani nje abantu bazamthakazelela ngokuthi ngumuntu nje impilo yakhe wayezinikele ukusebenzela izinto zelizwe. Ngibona ngani yikho nje kuyagcina kugcine kakhulu ukuthi abantu bazathakazelela konke khona ukuthi ngumuntu owasebenza njani isikhathi eside le ndawana eziningi.
Singathi kuliqiniso yini kakhulu nxa sesikukhangela ukuthi nguye owasungula ukuthi umdeni wakhe ugcine usiba lezikhundla eziningi kuhulumende, kumbe njengoba waba lo mntwana futhi waba ngumongameli.
Ngabona khonokho yikho ukutsho okutshengisa ukuthi ukusebenza kwakhe wathinta abantu abaningi njani, wagcina nje imuli yakhe isisaziwa njengemuli engaphathi izikhundla ezinkulu eziphezulu, ngokuthi yena utshengisa ulwazi lwakhe ngezinto zelizwe zomhlaba. Ngabona nje yikho kugcine nje kuvulele even abantwana labo angithi umntana khomuye kuyaba ngupresident omunye ebe ngugovernor, khathesi kulabanye abantwana labazukulu labo sebengenile kuma state lapho. So kutsho ukuthi yikho nje khona ukuthi ukusebenza kwakhe kwathinta abantu abaningi.
Kuzwekazi le-Africa ke abantu bazomkhumbula ngani?
Ngiyangizwa njengani abanye babesola nje ukuthi waye khayingani wayengelandaba le Africa.
Lo mnumzana Vumani Moyo ingcwethi kwezombusazwe obexoxa lo Kips Dube Studio 7 eseDallas khonapha eMelika. Abesilisa abathandana lamanye amadoda bathi bayabandlululwa kakhulu ezibhedlela lemaklinika ngenxa yesimo sabo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu laba bethula lokhu ngesikhathi umhlaba wonke jikelele usanda kunanza usuku lokuvimba ukumemetheka kwegciwane lengculaza olwe World AIDS Day olwenziwa mnyaka yonke ngompalakazi. Lolu suku olwaphawulwa yinhlanganiso ye-United Nations ukwenzela ukunqabela umkhuhlane we-AIDS osowabulala abantu abaningi okumangalisayo. Abakusimo sokuthandana lamanye amadoda bathi bathwele nzima nxa beselatshwa ezibhedlela. Ofisa ukwaziwa ngegama lokuthi nguTinashe ulandisa ngabakwenzayo bengaba lohlupho lokubandlululwa ezibhedlela.
Siyahamba sidingele vele indlela eyokuzilapha sodwa rather than ukuthi siye emakliniki, siye ezibhedlela, siye ngaphi ngaphi. Izinto eziningi vele esihluphayo ngezinye isikhathi kuyabe kumele sibe sihlezi sikhuluma ngendaba zangikhona sibona ukuthi yini.
Uthi babayihlekisa nxa befuna ukwelatshwa ezibhedlela bengaba lengulamakhwa kumbe leminye imikhuhlane ikakhulu ehambelana legciwane lengculaza.
Umuntu wonke esebizwa vele esekhuluma ngendaba zakho, i-community yonke yagcina isikwazi. Ngezinye isikhathi siyazincedisa sodwa. Kunzima, izinto eziningi vele eziyenzeka kithi ezingakhulunywe ngabantu, ezingakhulunywe out there, abantu abaningi vele bebethule ngazo.
Kodwa uhulumende utshele umbuthano wokunanza usuku lwe-World AIDS Day emkhosini owenzelwe eMazowe kunsukwana isanda kwedlula ukuba uzimisele ukulwisana lodubo lwegciwane njengalokho okufiswa yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-World Health Organization. Umphathintambo wogatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uDokotela Obadiah Moyo ulandisa phezu kwalokho.
And I would like to also thank all our partners and stakeholders.
Ngithanda ukubonga bonke esiphathisana nabo kulempi yokulwisana legcikwane, kulokho abesithi basiza ngakho ekuthini lube soluphelile ngomnyaka ka-2030. Kumqoka njalo kuqakathekile ukuba sonke sazi isimo sethu.
Kugwalo olujulileyo olwethulwe yinhlanganiso ye-UNAIDS olomnyaka ka-2017 kuvezwe ukuthi oyedwa phakathi kwabesilisa abayisikhombisa abaya emacansini labanye babo nguye owazi isimo sakhe kundaba zegciwane. Kungalesi sizathoke uhulumende wakubona kufanele ukuthi ethule inhlelo zalabo ababizwa ngokuthi ngama-key populations ngaphansi kwesihloko esithi The Third Zimbabwe National HIV and AIDS Strategic Plan, ZINASPI 3. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kwezemidlalo, iqembu lamajaha aleminyaka engaphansi kwamachumi amabili elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu linqobe eLebotswana nge-2-1 emdlalweni walo wakuqala emncintiswaneni weCOSAFA Under 20 Youth Championships oqale izolo elizweni laseZambia. Intatheli yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Igama leZimbabwe lona elaziwa ngegama elithi Warriors lihlelandiza lahlala phezu kwengalani yesibaya sikaGroup C le miklomelo emithathu ngemva kokunqoba elikwenzele eBotswana. Umncintiswano walonyaka weCOSAFA Under 20 Youth Championships usungulwe ngesonto lapho amanye amaqembu akusibaya sikaGroup C athiyele leSotho kanye lele Angola adibane khona kwaze kwalamula ukuphela kwesikhathi elokhu emjikelo obhanqa 1-1. Le mpumela itsho ukuba omabili lawo maqembu alo mklomelo owodwa. Iqembu ngalinye ukuthi iqembu leBotswana yilo elisemsileni wengalane elingela ngisho lowodwa umklomelo. Umqeqeshi osebenza labasakhulayo Anele Nyathi uthi abafana beZimbabwe badlale kuhle, yebo kodwa kukhona okusilelayo.
Singathi bona badlale kuhle njalo into enhle siyibonile ukuthi bayazama nje ukuthi balifake phansi, kuyinto enhle ebukeka. Kodwa into ebengani iyasolisa kancane ekudlaleni kwabo ukuthi ukukhanya ukuthi ngani hayi amazinga okugcina wabo esithi thina ama-fitness levels ngani kusasilela kancane, ngoba sibonile abaningi sibile hayi ukuthi baqede umdlalo yena lo wokuqala kube zima.
Iningi labadlali ababumba iqembu lama-Young Warriors lona eliqeqetshwa nguVekithemba Ndlovu ngabadlali abangakayenelisi ukudlala kwisigaba saphezulu esePremier Soccer League, okungaba mhlawumbe yiso isizathu esokuba imizimba yabo ibe ingalungelanga ukudlala imizuzu efika amajumi ayithoba nemunye. Umncintiswano lonyaka olamaqembu alijumi lanye ngemva kokuba iqembu leNamibia litheka lisenelisi ukuphatheka kuwo ngenxa yokuswelakala kwemali. Lokhu kutsho ukuba isibaya sikaGroup B sesisele silamaqembu amathathu abalisa eleSouth Africa, eleSwatini kanye leMauritius. Kusibaya sikaGroup A kulamaqembu abalisa eleZambia okuyilo eliqoqela imidlalo yalonyaka, ele Malawi, ele Democratic Republic of Congo kanye lele Mozambique. Amaqembu azaphutha imidlalo yezibaya ehlezi phezu kwengalane kanye lalelo elizaphutha lile mihlomelo eminingi okudlula amanye kulawo azaqeda imidlalo yesibaya esendaweni yesibili engalaneni yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo esoncintiswano esesemifinal. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu le-FC Platinum yilo eliphakamise inkezo ye-Castle Challenge ngemva kokutshaya le-Trend nge-2 kanyanga ngensonto. Lo mdlalo ukudinga intshantshi zomdlalo wenguqu kweleZimbabwe kwisigaba se-Premier Soccer League, njengoba iqembu le-FC Platinum kuyilo eliphakamise isicoco se-league ukuthi ele-Trend yilo eliphakamise inkezo ye-Chibuku Super. Njalo omabili lawo maqembu yowazamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano yokudinga amaqembu azintshantshi zomdlalo wenguqu kuzwekazi lase-Africa. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Awubuthele kancane wemzulu ehenkile ipipapalaza, awubuthele kancane wemzulu ehenkile ipipapalaza, awubuthele kancane wemzulu ehenkile ipipapalaza, awubuthele kancane wemzulu ehenkile ipipapalaza. Bemalume, eyelu kandu jwala.
Umculo ipapalazi silethemba liwukholisile liwuzawuphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ikomiti ekhokhelwa ngumnumzana Halema Mohlante ecwayisisa ukudutshulwa kwabantu eHarare ithi iphakathi kokulolonga ugwalo olumemethe okwatholakalayo. Odokotela ezibhedlela zikahulumente bangene kulanga lesibili bekhalale umsebenzi namhlanje. kube nokuxokozela idale lePhalamende namhla lapho amalunga ebandla lezwana uPF evimba omunye olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.